ingxenye kungaba lenhlansanyana yeqiniso ngoba yinto angazakapho ngokuyibumba nje. Kukhanya liqhubu abelokhu elithwele esukela khona le emuva. Ngoba sesike samuzwa ekhala ngokuthi yena labanye labo rugare gumbo bake bavalelwa emgodini bephikisana labo mnangagwa labo. Ye, ingxenye kungaba leqiniso elithize lanxa nje kumangalisa ukuthi kambe kulomuntu ongathathela omunye intombi esizithwele kodwa phela kwakusempini okunye kwakhona vele akuzwakali kahle kodwa ye kungaba liqiniso lanxa kodwa ekhuluma into engayisiyo kodwa hhayi thina abanye sibona ngathi ngokwenza kwakhe nalundoda lo hhayi kungaba lenhlanisanyana yeqiniso.
Sesike sizwa udaba olufana lalona lolu lapho okuthiwa khona umnangagwa waphosa omunye undoda owaye thandana la lolumunye usisi ayithandana la yena umnangagwa. Kungakuhamba njani lapha nxa ukhangana?
Nxa kuliqiniso lokutshengisela ukuthi umkhokheli bakhe hayi abutshengiseli isimilo somuntu ongaphatha ilizwe ngobana kwenza abantu bazibuza ukuthi kambe uziphatha njani uzibamba njani. Enqela laba abasebenza laye eduzane laye abalaqiniso lokuthi la amakhosikazi kabo abo nxa ephansi kwakhe avikeleke okungakanani. Umkhokheli ongumkhokheli kumele azame ukuthi aqonde nta abe yisibonelo ilizwe lonke lomhlaba wonke. Kodwa ngabe lokhu kwamabala ukuthi wenze lokhu lalokhu abantu bagcina bengaselalaqiniso lawe bengasabi ukukhwabido lobukhokheli bakho sebesithi ubukhokheli bakho lobu ngoba umuntu ongelasimilo, umuntu ongelambeko, umuntu ongahloniphiyo, umuntu ongaziphathiyo, umuntu owenza ukuthi emphakathini abantu banqabe emkhanda bathi layelo.
Nxa kuliqiniso lokhu kungakutshengisa ubukhokheli obunjani obukamnumzana umongameli Mnangagwa?
Leyo indaba eyenzakala lapha ekhaya sesithole uzibuse undoda lo wathiwa ngumajonga nguye esizwa kuthiwa kwathiwa akakhethe phakathi kokuhlala phezu kwesitofu esibomvu ngokushisa kumbe eqe ngefastela. Ngibona lo muye umgaba wakwayithinta nale indaba. Ngaphambazi ngaba nguye kumbe kungaba ngumkakhe umkamgaba uGrace. Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngoba anti umajonga wayephila phakathi kwabantu. Ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye umnangagwa endabeni le. Nangu sokuthutsha-ke lale ekaJiwuri. Indaba lezi ziyahambelana ngoba na kulezidwaba phela lapha njalo izidwaba zakhona zikhanya yena lo ndoda ziyama kuye kumbe ufuna ukuthatha ngodli kumbe indoda elodlame nxa sekubuya kubomama.